ugwalo lwabo abalunikeze abe-ofisi yogatsha olubona ngobudlelwano be-South Africa namanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna i-South Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezethesa umlando wokushukuluza nokuphula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela laba umnumzana Emmanuel Banda utshengisile 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele-South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele-South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha nokusa emthethwandaba abethiseswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kubalulekile ngoba futhi nawo umongameli we-South Africa nguye ophethe usaziso lwamanje. So siyafika in the spirit of U-OR Tambo, uMandela nakomagama Sonkotshaba abalela lawo mazwe awusaziso ukuthi ngisela ngomusa ukubana sizwakale masikhala umakhelwane wethu nayo umakhelwane wayo i-South Africa iyasihlukumeza kakhulu.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele-South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lokusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenze i-corruption eZimbabwe especially laba baphume ku-investigation involved nazo bonke bayi-involved labo so that they can answer for their crimes. Abantwana bezimbabwe because le-imali bayibambayo ayisebenzeli muntu iselfiso yamapolisi.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzane uthi sebebone kungcono ukunxusa ele-South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi, kunzima ukuthi sihlele inini bazezibabwe yiwo amasele yiwo asinaseiphela kujibambe elinyesele hayi noba.
AbeZimbabwe naba bathi ukuhlukunyezwa nokubotshwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephesha lolu dlakela emapholiseni akwele-South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele-South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe negunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala kuzofuneka bakwenze ukuthi bayovula icala balivule labantu abathile ukuze labo bantu uma befika lapha kuthiwe kunecala elithile elivuliweyo nabo babone mhlawumpe-ke nofakazi ngoba kuvele kuboshe umuntu kuba khona kufuneka kube khona iy'nsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi ma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho kodwa hhayi nje kuphela ukuthi umuntu abesethi uyacabangela bese kuba yikuthi umuntu uyaboshwa ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokahla lubona ngobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe umnumzana Livuani Tony Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Meletro 7 ePretoria kwele-South Africa, inguThuso Khumalo.